kukhanya kuthule akukabi lama incident amacha engithemba ukuthi maybe ukukhuza okwenze upresident uRamaphosa kungabe kuchumise abantu kancane asikezwa lapha nalapha bathi hayi sekulama fresh attacks kumbe ama destruction of ama shops
singathi wena ukuthethe njani konoko ke okukhulunywe nguRamaphosa
ya ngikuthethe ukuthi laphana ufoswe yisimo esesikhona nxa nginanzelele ukuthi le MTN ngale Nigeria ichisiwe otherwise la memweni ngibuhlungu ukuthi ama politicians abe South Africa the way quite ngale into kimi okufakaza ukuthi mhlawumbe labo into ephakathi kwabo ukuthi ama foreigners kumele aphume elizweni labo
singathi pho kuyiwa phambili ubona zani kuyayenzakalani nxa sikhangela udlakela lolu
udlakela lolu luzenza amazwe e-Afrika axabane kakhulu enjengayo yona i-South Africa izesaba yikho ukuqalisa ukuwa kwenothi e-South Africa ngoba kulezinye izinto engasoze yasazithola kwamanye amazwe even besiya kuma-sports sekuzamela i-security yabo ibe yi-security ephezulu babhadala izimali eziningi yonke into yabo izamela vele ibe le-security ngoba amazona la alinyazelwa abantu labo bazafuna uku-revenger one way or the other
lina kodwa lidlela nanjani labantu bakwele South Africa
thina ngathi lapha eLimpopo akukwazi kube lodlakela.